sinanzela ukuthi lama roadblocks bese singasawazi kodwa sinanzela ukuthi ama-members bakhanya amapolisa abavalile sibili bafake lama drum lawana njalo ungananzela isibo labani esibejwayele abetraffic ungathola kula betraffic labana abagqokileyo kodwa kulabaningi bakwele sigumbi eceleni khona babaningi usuke lapho uthi uyabhotha indawo eziningi emagrosa ema-filling station ugcwele amapolisa nje iganga lonke kube labanye abahamba bememezela ikakhulu nangihlangane labo ngazivela ngezama indlela ukusetoni gro ngihlangane labo betshela abantu ukuthi hhayi lingethuki hambani liyesebenza kula muntu ozalenza ilutho lingesabi sikhona sizalifikela nemeza nje besabantu bangethuka bahambe emsebenzini bengakhali umsebenzi so but idorobho lonke amalokithi wonke kugcwele amapholisa.
Manje isimo sona leso asethusanga yini abanye abakhumbula ngeminyaka edluleyo?
Sibona ungathi iZimbabwe kumbe iBulawayo abantu abayazocela amapholisa kuyahlupha ngoba abantu bakuna bezibuza umbuzi kanti sesempini yini ungabona sokugcela ipholisa lonke akulanto embenza ke leyo ebonwa ngabantu bathi okugcwala amapholisa khona kwana sibona ungathi ngxenye kuyisindlela yokwethusela abantu ukuthi abantu ngezwaphela kanti kule ngungwane eziningi ezikhulunywayo kulezi nsuku ngenxa yomumo sikhuluma kanje kade simpuphi icansile from ama $10 sikuba $18 i-10 kg. So umumo onjalo ngabona umhulumende uyananzela ukuthi masinya kuzaba lento engenzakala ngoba abantu sebefuqele emdulini abantu benzakalayo babona bezihlukuluzwa kangaka. Ngibona ungathi uhulumende lokwesabela yibe sifuna ukwethusela abantu sihlalisa amapolisa iganga lonke ukuthi abantu bengazami lokunyakaza abantu bengazami lokuthi bazikhulumele lapho abaphathwa khona kuyo abantu bengazami lokutshengisela. Ngibona ungathi indlela yokwethusela abantu.
Yona ibikhona yini imbiko yokuthi kuzaba lokutshengisela?
Okwalamuhla ibingekho. Mina ngokwami living social media besingahlangana lawo umbiko onjalo kodwa amapholisa ayebegcwele iganga lonke nje khanye memezela ethi hhayi lokho okuthiwa lingaya emsebenzini okuthiwa hlalani ezindlini hhayi lingethuki livikelekile qhubekeyandisiya khonale. Engxenye mina ngibona ngathi kuyi-strategy sokuthi amapholisa afuna hle avayela abantu ukuthi abantu bangaplani ukwenza khonokho. Kimi ngibona ngathi yindlela eyenziwa ngabomi ukuthi bona bahle bagijime phambi kwabantu ukuthi abantu bengakwenzi behle bona benza ngathi sebelo mpiko kanti bona hhayi akulanto abantu into abayenzileyo.